Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni wo studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 27 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahla fahla mbijana enga expand kuma issues kumbe engasiniki information eningi.
Ibandla le MTC Alliance selixoxe obe ngumgcini sihlalo ogajwala besifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha lisithi ukuqhubeka kwakhe elilunga kuzangcolisa ibizo lebandla. Ibandla le MTCT lithi obe ngumqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bedniko Bebe kasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lanxa ephikisa ukuxotshwa kwakhe emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwendleko zikahulumende i-budget olwethulwe izolo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube soludale inkulumo abanye besithi alusoze luphathise ukuthuthuka komnotho welizwe. Owaye ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti osengumsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uthi uluhlu lolu lwehluleke ukulungisisa ukungahambelani kwesisindo sedola leZimbabwe leMelika, njalo wathi iholo lezisebenzi bekumele likhangelwe ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe umthuli uthe imota ezileminyaka edlula elithumi akusamelanga zithengwe phandle kwelizwe, njalo wathi abahola imali engaphansi kwenkulungwane ezilithumi $10,000 abasoze babhadale umthelo we-tax. Uncube uthe ababele mali edlula $1,000 ebhanga nyakenye ngesikhathi ilizwe liguqula imali bazaphiwa imali yokulinganisa isisindo semali abayilahlekelwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahla fahla mbijana enga expand kuma issues kumbe engasiniki information eningi. So kumele sihlale phansi silicubungule ibudget. Kodwa ngokubona kwami ubethe ibudget ngele 402 billion. So kusitsho ukuthi embone njengani abantu bebekhangelele i-budget elikhulu kakhulu ukwedlula 402 billion. Ngokuzwa kwami ama ministries ama bits abo ebe yi 1.1 trillion. So abantu abaningi bona njengani kabathabanga ukuthi i-budget beliphansi kangaka, kodwa ngibona njengani uminister ubesebenza ngemali ayikhangelele ukuthi azayithola nxa sikhangelele ukuthi i-economy isiguqe ngamadolo kathesa.
Namafitshane ungathi kahle kahle kuyini okuqakathekileyo okukhulunywe kubudget le?
Kathesi ngathi engubonileyo ukuthi usengeze i-tax free threshold ukusukela ku 5,000 RTGS kuze kube yi 10,000 RTGS. Njalo izikolo sezathola i-sanitary wear yamankazana lama PPE. Njalo khanya njengani umphathi ntambo ufuna ukwengezelela i-duty kumbe i-excise duty on into ezinjengotshwala legwayi. Ngibona njengani njalo umphathi ntambo uzame ukunika i-higher education imali enjengange 14.2 billion le-primary education imali enjengange 55.2 billion ube sithi nge-infrastructure lento ezinjengalezo. Kodwa esingathi asikakuboni ukuthi uholo lwama civil servants luza hamba njani ngoba bacacanga ukuthi uhlelo lwakhe luza belumi njani nxa sesingena kundaba le
izisebenzi ngokubona kwakho ibudget le izihambele kahle na nxa sikhangele lokho okukhulunywe kakhulu ngendaba ze bonus
nxa sikhangele ibonus ngibona njenganomphathi ntambo wenze into enhle kakhulu ngoba uthe i-tax free threshold bonus izaba i-$25,000 kodwa izisebenzi ngibona njengani udubo abalalo yokuthi ngomnyaka ozayo isalari yabo iyabe injani khonokho akukhulunywa kuma highlights lawa ube ngacacanga ukuthi uzamacebo bani ukuthi indaba esebenze ukuthi bafuna imali elingana le $520 ababe ithola ngo 2018 uzayihambisa kanjani so kumana njengani bengathaba okwesikhatshana kodwa sikhangele long term bazaqhubeka behlupheka ukuthi ama salaries abo azabe emi kanjani nxa sikhangele ukuthi umphathi ntambo obengasitshelanga ukuthi uzasamacebo bani
umnumzana Masimba kutshera yingcwethi yecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare Ivandla le-MDC Alliance lithi selixothe okungumgcinisihlalo wogatsha lwabesifazane kuleli bandla koBulawayo unkosazana Dendai Masocha phezu kwamazwi akhe avele kubomakhalekhukhwini kuyona le iviki. Kumazwi akhe uMasocha uthe bengaqhubeka bemhlukuluza ngodaba lokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mjehiwa uzagcina eveza ukuthi uMjehiwa labanye abasakhulayo abangamachumi amabili babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsayi Mahere uthe uMasocha wethula amazwi angahambelani lesiko lebandla ngalokho usexotshiwe. Yena uMasocha wayethe usesuka esikhundleni kodwa uzaqhubeka elilunga lebandla. Kodwa ibandla leli lithe ukuqhubeka elilunga kuzabangela ungahlaliseki kwabalandeli bebandla. Ibandla le-MDCT lithi alisoze livumele owayengunobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla leli lithi uBebe sowaxotshwa lanxa yena wakhweza lolu daba edale esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo.
I-court enkulu eZimbabwe i-Supreme Court yarula kudala nge-situation e-MDCT yacacisa okumele kwenzakale kusiwa phambili. I-Supreme Court ayizange ithi i-MDCT sekumele ukuthi i-constitution yayo imiswe. I-constitution ye-MDCT in fact yaqiniswa nge-decision eyenziwa yi-Supreme Court. So i-decision ye-Supreme Court makuwukuthi yaqinisa i-constitution ye-MDCT and uBebe yena manje sithi ufuna ukuchallenge i-decision enziwa yi-National Council. Ngibona nje mina dla sisikhathi sakhe le mali yakhe ngoba akukho nje lapho okuzuya khona. And akungimangalisi ngoba njengoba esesupportwa ngabantu be-alliance kuningi abantu be-alliance besiye ema-court besiyozama ukulwisana lathi and each time siyababhuqa nje. Laye uBebe nje manje cabanga ukuthi eyakhe indaba izoba different uyadlala nje ngoba akula mehluko uxoshwe and exotshele i-reason and i-reason yakhona silayo ku-constitution yesivumele ukuthi sinxoshwe ngendlela esamxotsha ngakhona. So yena mayezitshela ukuthi uzobuyela kusemkantolo lapho esawina khona aye presenter eyakhe olakhe udaba oluphikisana le ruling enziwa yi-Supreme Court. Nginguye nje mina ngagcina imali leyo ngithengele abantwana isitshebo ngodaba angeke azaluwina.
njengoba esitsho yena umnumzana Bhebhe ukubana kasoze asuke esihlalweni sakhe ngoba kaxotshwanga okungekho emthethweni. Kuyini okuzenzakala nxa kuyukuthi selisenza umhlangano wenu okukhetha inkokheli? Lizampha na ixesha lokubana aqale alungisise udaba lwakhe kumbe selihle lakhohlwa ngaye?
UBhebhe akusoze kube ngokuqala ukuzama ukwalela esikhundleni esexotshiwe. Sikubonile even lapha e-America, siyakubona even khona manje ngo-Trump owadliwa kukhetho ngu-Joe Biden. Enhlara la yokuphuma esikhundleni ezitshela ukuthi yena wawina. UBhebhe la ngimfananisa lalokho. Ekugcineni nje mina i-advice engamnika yona nje ukuthi akulanto ezotshintsha mnumzana Bhebhe. I-decision yokuxotsha yavunyelwana ku-National Council. Ma uzitshela wena ukuthi uzosala ulokhu sesikhundleni sakho, asazi ukuthi uzosebenza lobani, ngoba okokuqala usoze ubizwe kuma-meeting. Okwesibili, akula membership ezobelandelana lawo. Wena usozikhethela i-alliance, buyela ku-alliance uyokontesta khona ukuba ngu-president we-alliance, ngoba yibo abantu odlelana labo. Thina abantu be-alliance asidlelani labo kusukela nge-time siwina i-Supreme Court judgment. I-MDCT angeke ubhilonge emabandleni amabili. So kumele ukuthi wena ngabe usebenzele ukuthi uyo contest. Uma ufuna ukuba ngumongameli weparty, hamba uyo contest ukuchamisa ngale. Ukontest lo chamisa ku-alliance, libone ukuthi liphuma kanjani. Kodwa ngapha nje udlalisa isikhathi, udlalisa le mali yakho. Khohlwa nje ngakho ku-MDCT ubulayo i-chance, wayidlalisa ngoba ufuna ukuma mambande ube ngapha langapha. Thina asivumelani lakho ukuma mambande kwakho. So okwamanje nje usuwedwa, i-support yakho ungazibuza khona manje ukuthi ivela ngapha. Uzokwazi uzothola ukuthi i-support yakho ivela ku-alliance. Even izimali zona lezo zokuthi uphushe ama-court case ona lawo, even i-campaign yakho, konke izimali ze-alliance. And thina sivumelani lakho konke lokho. So ungaqhubeka mfowethu, lilungelo lakho lokuthi uye court, but angiboni ukuthi kuzophumana.
Umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Bednico Bhebhe kunye legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole yehlule. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi obesebenza e-ofisini kamnumzana uBhedaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle, umnumzana Gideon Mapopotera ubotshiwe izolo esetheswa icala lokupha i-visa okungekho emthethweni umnumzana Ali Mohammed. UMohammed ngomunye wabasesitokisini phezu kodaba lokuzama ukususa ingudlu igolide elizweni lelo nkosazana Henrietta Rushwaya. Iphephandaba le-Newsday lithi umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume kasamiswanga emthethwandaba izolo ngemva kokuba amapholisa ethe asacubungula icala aletheswayo elokuthi wasebenzisa isikhundla sakhe ukudingela izihlobo izitanda zokwakha izindlu emzini weWestley. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bakhulu bohlelo lwe-Studio 7 langibalaleli bethu, cela lisibuzele lapha u-president wethu uMnankagwa, ngoba sika lokho kwenzakala ezikolo thina abazali asikuzwisisi. Qala sasithe izikolo azivalwe zingavulwa until next year, isikhalazo sethu asemukelwanga. Khathesi abantwana sebesezikolo, akula matitsha. Amatitsha ngasebuye khathesi ngemange, se abantwana sebefunda ngamadeyi. Kambe kusani shiwa, abantwana bethu yini abazayifunda? Yebo saqala sabona kuma-doctor kwathiwa sekufanele beyelaphe ngamadeyi. Abantu baphela du elizweni. Khathesi kulandela imfundo. Imfundo yabantu bethu bazali iphelile. Iphelile du. And asikakhali. Ngoba nxa abantwana bazafunda ama-days, kwaye kwabonakala ngaphi khona lokhu kuthiwa umntwana uzafunda ama-days. Sure. Awu, kambe singaphi sihawu lozwelo shuwa. Sidubekelani kangaka, sitshelwani kangaka. Kwaye kungalalelwa thina lapho izikhalazo zabantu, kwanaba abangalancedo kodwa nxa sokungamavoti sabe sesidingakala. Thina kodwa izikhalazo zethu azimukeli. Kathi sihawuliselwane elizweni, sidubekelani lapho eZimbabwe. Thina sisenelizweni elikhululekileyo, esizitsho ukuthi ilizwe lethu likhululekile, kodwa liphinde lisithwalise nzima thina ngokukhululeka kwalo. Awu, hlobo zami. Hayi, mina kuya ngami bazali. Bazali, asivule namehlo. Ngabe kuyenzakala wani umntwana uzahamba esikolo engatholi imfundo ebuya lecorona. Ngabe kuyenzakala ngathi asihlalise sitabambana, sihlalise nabantu bethu bengaye ezikolweni. Sihlalise abantu bethu thina bazali, sizenzele lathi okwethu okusemakhanda ethu. Ngiyabonga.
Amavuko. Ngithanda ndivukile kodwa emakhumbini amane omhlaba edaluka ekezimapisa khonaphana omalaba ekohole ngilivusa edaluka ngilivusa kwesivalo ngilivusa imbalama village akho aqale khonapha abizwa edaluka nenguza stripurodi masinyela nesibangane yaphila kodwa hayi siyabonga mina lapha engikhona ngihawukela nje ukubona umzulu liphazima kwezindawo ukuthi yana lapha engikhona hayi daluka bakuthi hayi ezivikeni daluka hayi daluka nyala izulu yana sibilivi yanda sasazi ngilukona lizabuya kodwa liyaphila lina ngubaba umoya lingwenyalo daluka
sanibonani yadikelela khona ngapho kustudio 7 basakazi abahle liyazi umsakazo liyakwazi ukuzikhipha izindaba shuwa yazi ngilohlupho ngabantu bakithi khathi abantu bakithi sebabanjani even ingoma iyakhuluma ukuthi kudala kwakunje kwakubusa umambo lomzilikazi kudwa namhlanje umuntu uzokhuluma ngokuthi ishona yeyi mina ngelindebele ishona mina ngelindebele kuyini kade okufunakala kakhulu phakathi kwabantu ikakhulu lawa abafuna ukuba lomandla lolu ngaka phela ishona likhona khona ngapha esindebeleni umuntu wakhona uyafike ngokomoya ethi yena kafuni amashona walibona ngapha indebele lakomoya ufice umuntu wakhona engakobhanda ethi kafuni ishona walibona ngapha indebele lakobhanda bantu bakithi sebenzisana ingqondo izimbabwe sifuna ikhululeke thina esingakho ukuthi izimbabwe kayikhululeke kungakhathalekile ukuthi khululwa ngishona kumbe ikhululwa umndebele kumbe ikhululwa mbani umuntu kuphela we-Africa ngesifuna ukuthi abuse izimbabwe mayezalandela i-constitution yakithi kathi ninalaba abantu abanjani lini abantu ikakhulu lina besindebeleni lanini nithi lingomthwakazi mthwakazi kuyini umthwakazi lokho sekuhlala ikhuluma ngakho lisebenzise ukuphambanisa abantu libehlukanisa ngemihlobo khonapho phakathi kwenu lina bomthwakazi kulamashona amaningi khonapho ngenxa yokuthi amashona lawo afunda ukukhuluma isindebele azalwa ngomama besindebeleni kodwa oyiselwe ngamashona asebiza amanye amashona bebelani mcabango ukuze
sithuthukise lelizwe lethu. Sayibona ku-Studio 7 igama ngu-Priest Nobele okhulumayo. Ngifunde into eyodwa ngama-elections e-America ukuthi kwakhona ama-state institutions kawamanipulator by the incumbent president. U-Trump bekade ekhulume ukuthi yena qhilile kuma-elections wathi nithi ngabe bekuse-Africa ama-electoral commissions kumbe lama-court bekuza kuma lalo busaka ngaleso sikhathi. Kodwa sibone ama-court, security, konke be-dismiss ama-claims ka-Trump. Lokho kusivezela ukuthi kwakhona how independent are state institutions kwamanye amazwe. Ikhona ukuthi kwakhona ngabe siya kufunda njengamazwe mbawe awe-Africa ukuthi parties akumelanga ngabe yiyo futhi ale say kuma-state institution la kumela ngama-institution basevabantu for example i-army, police, ama-courts, into ezinjalo kwamelanga kuhlanganiswe le-politics kumele kusebenze kumele ilizwe kudefenda the interest awelizwe hhayi i-interest ye-political party.
Basakazi kwe-Studio 7, mina uMahubo Mahlaba ngilapha eJohannesburg. Khetho lwe-America hambe ngendlela ebuhlungu kakhulu. Trump ule support kanye kade mele ukuthi aphumelele, kodwa kulobuqili obukhona siyathemba ikhothi izakwenza kube ngcono kakhulu, uzaphumelela uTrump.
Salibonani, salibonani balandeli baka-Studio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha e-America. Okhuluma ngoVusani waseJohannesburg, Cosmos City, eSouth Africa. Siyezwelana kukhulunywa, kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezani kungani bangaveli, asikaze sizwe ngabantu bezani. Mina impendulo yami ngizathi ngiyamizwa uright ukhala futhi njengami, kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezani. Okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke, sikhala ngamahloni, kutho ukuthi baphethwe ngamahloni, yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso, bazazi kahle futhi kamhlophe and bayakazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangahlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu bakaqambela amanga izakho ezimbabwe sifile ngenxa yezanu PF. Kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama-toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu, kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshuliwe, yonke into abadlula mahhala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment, baningi kakhulu, kungani bona bengabhadali ama-toll gates? Akuthi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu, abantu bengaphuma ezindlini, kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ikakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle, ngoba i-government iyithi thina abantu, kodwa eZimbabwe umuntu kakhangela ngendlela yokuthi bayizona zivalelo zaseZimbabwe. And into ekhona kakhulu, abantu bezamphiwe sebathatha iZimbabwe bayenza eyosendo, kanti kakunjalo. IZimbabwe ngeyabantu, kodwa abantu bezamphiwe lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo langancane. So kungathi zanu PF yona iZimbabwe. Konke khonokho singabantu sikubhekile sikukhangele, kuzwisa ubuhlungu ngoba singela seyi, ngoba sakhamisa imilomo zakhuluma uyalala uvalele uyanyamalala, kodwa abantu bezanu PF noma lingaleyithula lingaphawuli, kodwa kuzwene kusuka ebantwini, liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke, lizizwa ziphuma ebantwini. Kungakhethelekile ukuthi i-MDC kumbe ngobani, singabantu nje abantukazana nje abayizizalwane zeZimbabwe. Siyakhala, sikhala ngani abantu bezanu PF? Vela kukho lizokuphendula, ngoba lizokuphendula nalikuphendula kuyikuziduduza, lizduduza ngento engekho, isokolisa abantu. Bantu bezanu PF ake litshintshe, kudala libasebenzisa abantu, liyabasebenzisa. Khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulalayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi, kodwa i-corona idinga abantu abaklini, abahlanzekileyo, abageza izandla mhla yonke. Akulamanzi pho, kungani? Kuyaze kucatshwa ngamanje kuthiwa iBulawayo kayivalwe, i-corona ibuyele phansi, still libulala abantu. Akunanto, abananto abangazenza. Abantwana besikolo manje sebebize beqala ukubanjwa ngoba akunanto eyenziwayo yi-government engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane. Kodwa ligijimele ukufaka imali ezihamba enzeni, ligijimele ukubaleka le mali liphuma amazwe. Ezinjini zenu kuhleli imali engukheshi ebambekayo. Nje ukukhuluma ngokuthanda, bayabaleka nampa bayabanjwa ema-airport bephuma legoli, kodwa abanye abantu besokola. Kutho ukuthi vele iZimbabwe yeni leda bantu bezanu PF.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, iphephandaba le-New York Times lithi abalobudlelwano lomongameli Donald Trump babikwa bezama ukuzisikela ehwahweni ukuthi abaxolele amacala abo. Lokhu kulandela ukuxolela akwenze owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn ngolwesithathu wakhululwa ejele. Kunjalo nje igciwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu ngapha kwele Melika, osekubhubha abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ngelanga. Kunjalo nje owakhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika uMnumzana Joe Biden useqalisile ukuphiwa imfihlo yelizwe. Lokhu kwenzakala esekhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe kuyona le iviki. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, ngibona ngathi i-cabinet yakhe uzama ukuthi enze lokho esingathi thina i-rainbow, okungathi kuhlanganisa imihlobo yonke ekhona kuleli lizwe ikakhulu labo bangathi baphakeme abaningi abavota kwenze umahluko. Yikho ke engibona kwakhathesi ngibona ngathi kunjalo ngoba sekukhona abamhlophe, kukhona abamnyama, kukhona njalo lalaba abe-Spanyol. Yikho ngibona ngathi uyazama sivili kakhulu ukuthi athi take care of ama-groups wona la amvotelayo ukuthi abekho lokhu ayikukhona. Ngeza ngengazi amabizo ngamunye ngamunye wala madoda nabomama sebengenile, kodwa ke ngibona ngathi uyazama ukuthi enze khonokho okuthiwa yi-rainbow ukuze kubhalanse. Asithi thina ku-homeland security laphana siyabona undoda lo owe-Spanyol ngoba yibo kakhulu abahlupheka kakhulu ukungena kuleli lizwe, singazi ukuthi yena uzaphatha njani khona lapha.
Abanye bathi khanya ngani lihlandla lesithathu lika mnumzana Obama, nxa ukhangela ukubana iningi lalabo abakhethiweyo babesebenza kumongameli ka-Obama. Ubona ungani umbuso ka-Joe Biden uzabe wehlukene na loka-Obama, kumbe vele uzazama ukuthi agcizelele khona okwakwenziwa ngo-Obama?
Ngingazi ke lapho, ukuthi laba abakhulumayo kakhulu yilaba abachothozayo abaka-Trump laba abaphumayo, bengalaleli Fox 4 lapha bekhuluma khonokho. Kodwa ngiqinise ukuthi uyazikhandela laye owakhe umbuso. Kuyabe kulungile ukuthi athathe abantu abazinjalo, abantu asebenze basebenza ngaphambili abale experience. Ngoba ngiyakhumbula u-Obama la ekhanda eyakhe i-cabinet babekhanya bemchothoza besithi wenza eka-Clinton, ngoba ethatha labo kakhulu ababesebenzela u-Clinton ngaleso sikhathi. Laye uyazithathela bakhe, uzazenzela owakhe umbuso oqondane laye ngokubona kwakhe. Ulezinto ezingama-emphasis alazo azibonayo ukuthi uzazenza njenge-climate change and so on. Yikho ke mbona ngathi laba bathi uyakwenza umbuso ka-Obama, hayi ikuchothoza nje. U-Biden uzenzela owakhe umbuso labantu abazwisisayo ukuthi nxa ebakhangele bazaphakamisa umsebenzi wephambili. Nxa ngenza owesithathu ka-Obama uyabe elungile ngoba umbuzo wa-Obama wawungcono kakhulu lalokhu esivela khona.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Texas. Qibi uhlelo lwalamhlanje lesikhangele inhlobo zendaba. Iningi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende, ibudget lisithi iyize ibandla le MTC Alliance selixotshwe ube ngumgcinisihlalo ogatsha lwabesifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.